So we zika descenda baku VOA Ndebele.
Njani mchwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 9 kumabasa 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sisinqume esihle kakhulu kodwa esesiphuzile kulabo abaphakathi kobunzima omama labantwana abancane abatshaywa ababulawayo
amabutho amazwe akusadaki agoqela wezimpa Zimbabwe aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende wakulelo lizwe.
UPaul Nakopalo ngundoda owadutshulwa ngamapolisa ehlezi emoteni le-girlfriend yakhe.
Imuliyo esilisa obulawe ngamapolisa kobulawayo nyakenye isimangalele umphathi ntambo wendaba zasekhaya emthethwandaba ifuna ukuhlawulwa imali engange 436,000 US dollars. Kufuphe oyedwa nge-COVID-19 isolo njalo kwatholakala abafundi besikolo se-Sacred Heart eMathebeleland South abangu-55 belomkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufuphe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lasishiyangalombili 68 belomkhuhlane lo. Abangamatshumi amahlanu lanhlanu 55 babantu laba ngabafundi besikolo se-Sacred Heart esigabeni seMathebeleland South. Inani lasebebulewe lubhubhane lolu selokhe lufike kuleli selifike kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1532. Asebebanjwe lomkhuhlane sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,052. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,305. Abahlatshwe esibili bafika phose kunkulungwane 955. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe loluhlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi ayisithupha 166,543. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 27,134. Amabutho eZimbabwe lawa kwamanye amazwe akumanyano wesadaki aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende walelo lizwe ukulwisana labahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo. Isinqumo lesi sithethwe zinkokheli zogatsha lwe-SADC Troika ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni oqhutshelwe eMaputo kwele Mozambique izolo. I-SADC ithi izathumela amabutho alobungcwethi thize obufunwa yiMozambique i-technical deployment. Umnangagwa utshele intathelizindaba ekuphendukeni kwakhe elizweni izolo ntambama ukuthi abezomvikela kusadaki sebeqoqa ukuvuselela ibutho lalumanyano ukuze lithunyelwe eMozambique ngokuphuthuma. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Isinqumo esithethwe yi-double troika ye-SADC siyisinqumo esihle kakhulu kodwa esesiphuzile kulabo abaphakathi kobunzima omama labantwana abancane abatshaywayo ababulawayo abahlukunyezwayo abadlwengulwayo abenziwa yonke into engcolileyo bengelacala. Bekufanele ukuthi ngabe vele lesi sinqumo sathathwa kudala bavikeleka abantu ngokuba simuntu munye abantu beMozambique lathi singama-Afrika okumele sikwazi ukuthi kungaze kukhala abanye sisukume sivikelane. Lokhana sikubona kusenzeka ebantwini abangenacala eMozambique yinto engafanelanga yamukeleke noma kungaphi e-Afrika. Abantu nxa belesikhalazo kabangakhali bebulala abantwana bedlengula omama bebulala omama bebulala abantu abangenacala abakhale ngendlela efaneleyo hayi ngaliya ndlela. Ngakho-ke lesi sinqumo siqondile kodwa siphuzile.
I-technical deployment bakhuluma ngani kahle kahle Ncube?
I-technical deployment ligama elisetshenziswa kakhulu nxa kukhulunywa ngobudlelwane bamazwe omhlaba esingathi i-diplomacy. Lanxa kufihliwe okuningi kulo lelo gama okukhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-deployment empini sikhuluma ngokuthi sebesiyakulwa yimpi. Okwesibili bazabe bencedisa amabutho eMozambique nge-training ngokwaqeqetshisa. Okwesithathu bazabe bencedisa amasosha eMozambique nge-intelligence information lokho kuza kwenza ukuthi bakwazi ukulwa kangcono. Bazabe bencedisa njalo amasosha eMozambique nge-equipment ngezikhali, bencedisa njalo amasosha eMozambique ngokuvikela ama-borders imingcele. Ngakho kuyabe kuhlangene konke khona lokho nokunye okuningi kodwa okukhulu ukuthi sebesiyakhona impini yimpi bangabe bekubeka ngaleyo ndlela besenzela ukuthi kungazakali kungabonakali ukuthi sekusiyaliwa impi enkulu kodwa yiyo ayizabe iliwa khona ngale Mozambique.
Lo ngalungisiswa njani loludaba ngokubona kwakho Ncube? Ngoba bakhona abanye abathi imibhobho ukuthumela amabutho akusoze kuyiqede limpi.
Kudingakala izinto ezimbili. Okokuqala yikuthi kuqedwe ukubulawa kwabomama nabobaba labantwana abangelacala abangabusiye eMozambique abangabandlulile umuntu abangabeli umuntu abazihluphekelayo. Siyakwazi ukuthi ilizwe liyana lilobuya ngobukhulu kakhulu, yibo bona labana abantu abahlupheka ngaphansi kobuya ngababulawayo. Lokho kumele kumiswe, kumiswe ngezikhali ngempi ngokuba kayikho enye indlela yokuthi kuvinjelwe lokho. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo yikuthi zona lezo zizathu ezibanga ukuthi abantu basukume kana ngokubandlululwa enothweni zilungiswe.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Imuli yowesilisa odutshulwe ngamapolisa kobulawayo wafa nyakenye. Umnumzana Paul Munakopa isimangalele umphathintambo wendaba zasekhaya. Umnumzana Kazembe Kazembe mthethwandaba isithi ifuna ukuhlawulwa imali engange $436,000. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela limuli. Athi umnumzana Kazembe losikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga kanye labo Madubula kumele bahlawule limali ngoba ukubhubha kukamunakopa kuchiye abantu bakhe bengasela muntu obanakekelayo. Umunakopa ungomunye wabantu abalichumi. I-Amnesty International ethi babulawe nguhulumende weZimbabwe nyakenye kuzehlakalo ezikhomba sobala ukwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu leli ngoba uzacabanga ukuthi uPaul Munakopa lo ngundoda owadutshulwa ngamapolisa ehlezi emoteni le girlfriend yakhe. Okwaba yinto eyamangalisa abaningi ngoba wayengenzanga lutho, wayengela engathi kona yithreat yokuthi kumbe mhlawumbe kwakuthiwa ubetshontsha kumbe into ezinjalo. Sekuthethe isikhathi kakhulu ukuthi indaba leyi icace ukuthi iyangathi ngoba amapolisa la amdubulayo I think nje yiko beqale kathesa ukuthi indaba yakhona iye court kodwa sekuswa lopho se I think sekunomnyaka into le yenzakala so ngibona ngani lokho abakwenzileyo kuzaba yisifundo kwamanye amapolisa ukuthi behloniphe amalungelo abantu behloniphe uZulu hathi ukuthi nxa behamba nje bephonga ukudubula abantu bebabulala
Abenhlanganiso ye-Amnesty International la bakahulumende weMelika bathi kulokwephulwa kwamalungelo okwethusayo eZimbabwe kodwa uhulumende uyakulandula lokho ungathini ngodaba lwamalungelo lolo
Uhulumende weZimbabwe yakaze evume ukuthi kawahloniphi amalungelo abantu uzacabanga ukuthi even ngesikhathi seGugurawond ngama-80s abantu bebulawa mihla namalanga uhulumende weZimbabwe wayephika esita kulanto enjalo
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe njalo ulwela amalungelo kaZulu United Nations ibikwa isisenza imizamo emitsha yokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi abophe owayisiphathamandla sebutho kwele Rwanda owetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe owenzakala ngo-1994 umnumzana Protais Mpiranya ukuze ayethonisiswa Iphephandaba lakwele Bilitane elethi Guardian lithi abaphenyi beUnited Nations bakholwa ukuthi uMpiranya ucatshe eZimbabwe. Lithi abaphenyi laba bake bakhulumisana lohulumende ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa engena embusweni kodwa kwangaphumi lutho. Umpiranya wetheswa icala lokubulala inkulungwane zabantu lapho kwabulawa khona abantu bohlobo lwesithutsi kanye labanye abesihutu abaphose bafike kusigidi 800,000. IZimbabwe ibikwa igcine njalo umnumzana Mengistu Hail Mariam oyetheswa amacala okubulala kwele Ethiopia. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Singakhangela into yeRwanda sikhangele leyaseZimbabwe kulento ezihambisanayo. Okungumahluko yokuthi eRwanda ababulala abantu bayabotshwa bayathonisiswa. Kodwa eqinisweni eliphilayo yokuthi uhulumende weZimbabwe laye olegazi. So ngesizathu sokuthi uhulumende weZimbabwe olegazi usesiba indawo luba. Lokucatshisa izigebenga eziyabe zibulale abantu emazweni abo.
Singabona yini ebotshwa umsolwa lo yiZimbabwe nxa ngempela eselizweni.
Kunzima ukuthi sithi iZimbabwe lilizwe elingabopha izigebenga zihanjiswe emthethweni ngoba lathi bona laba basezihlalweni zobukhokheli beyizigebenga ngokufanayo. Ungathi uyayilandela indaba kaMpiranyana lezabomengisto. Kulento eyodwa eyabi khona uzathola ukuthi bona laba bantu mabesenza amacala ngokunjalo nabantu ababe sebenezimali eziningi so lapha abantu abanezimali kunzima ukuthi sithi bengabotshwa behanjiswe emazweni abo ngoba either baye besenza ibusiness labo bona labo abaphetheyo kulele lakithi njalo singakhohlwani ukuthi ngemva komnyaka ophelileyo ngemva kokudutshulwa kwabantu esozivera uhulumende lo waseta up an international commission ukuthi khangele ukudutshulwa kwabantu kodwa akukho lokhu kodwa esikuimplementile so kangiboni izimali Zimbabwe inga implementa lokho kungabe kufunakala yiye ekuxoxeni sibuthi hayi bangakwenza lokho bangakuxoxa kodwa kambaboni bekwenza kodwa ungabona bemhambisa ke bengayisi ukuthi bamhambisa ngoba bafuna justice ke kuyikuthi sebesenza ibusiness labona labo asebesemandleni kathesi ngaphandle kwalokho iZimbabwe lilizwe lingazake lathi umuntu kayejeziswa ngoba lilizwe lalolani lezigebenga sibagcinile omengistu lena lo mpira nyana we Rwanda sibagcinile so kangiboni lo isingathi siyamhambisa khona ngale ngoba lati abaphetheyo amaZimbabweans akhala ngokuthi abali kakhulu emandebeleni igazi labantu abagcwele indawana ezijene liyakhala likhalela ijustice izihlobo zabantu abafayo omama abarethwayo bayakhalela ijustice so ililizwe elingabelieve kujustice.
Kukhona yini iZimbabwe engakufunda kudaba lweRwanda njengoba layo ilodaba lweGugurahundi oluhluphayo olulokhu lungakalungisiswa?
Kunengi okungafundwa ngento yaseRwanda, kukhona okuzafundwa izigilamkhuba eziphetheyo ezize zabulala abantu, kukhona okuzafundwa nguZulu ukubana ukuze kube lejustice kuqakathekile okokuqala ukubana lezi zigebenga zikhitshwe emandleni. Izigebenga lezi kukhona la zezikufunda ukubana zingaphuma emandleni ziza kuyathonisiswa yikho zisalela ezikhundleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ye Tobacco Industry and Marketing Board ithi ikhangelele ukuthi ukuthengiswa kwegwayi kulethele ilizwe inzuzo enengi lonyaka ngoba kube lezulu elinengi. Ukuthengiswa kwegwayi kusungulwe kuthange kodwa abalimi bakhala ngokuthi intengo yalo iphansi. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Alonyaka ngibone kuzoba lomehluko nxa sikhangela ukuthi igwayi lithengiswa kanjani lapha eZimbabwe. Sizwe iReserve Bank ikhuluma isithi izabhadala enye imali angama US dollars then enye yangkhona angama Zimbabwean dollars. Bebekwenza khonokho sileminyaka emithathu kumbe emine besenza ngendlela leyo. So angiboni uthinta lonyaka, njalo ngibona njengani igwayi lilokho liyilo sibili elithenjiweyo lapha eZimbabwe ukuthi liyaletha inzuzo imali yama US dollars eningi kakhulu uwedlula konke ikakhulu nxa sikhangela ukuthi laphana bese ku lockdown bekungela economic activity eningi bathemba igwayi sibili ukuthi lizaba nceda ukuthi kube lama stocks kumbe lama reserves awama US dollars.
Siyabona ukuthi abalimi bafuna ukuthola imali ethethuthu eyamanye amazwe, kambe lokho singabona kubangela ukuthi bengathengisi igwayi labo ngobuningi na bebalekela khonokho ukuthi abasoze bephiwe imali yonke abayifunayo kumbe hayi akusoze kube lo mahluko.
Ngokubona kwami abalimi bazathengisa igwayi kungasenani ukuthi imali abayitholayo inlutshwane eyama-US dollars, ngoba nxa sikhangela imakethi yegwayi kulama regulations amaningi kakhulu ukuthi abalimi bengelakho ukwenza i-side marketing njengalokho esikubonayo nxa sikhangela umumbu lamanye ama-grains. Igwayi njengoba liletha inzuzo eningi kuhulumende li-regulated kakhulu ukuthi angibona ukuthi abalimi bengagcina igwayi okwesikhathi esiningi ngoba baye bengelaye ozathenga igwayi langikhona.
Umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lithi ukuthonisiswa kwamalunga eMDC Alliance uJoana Mamombe noCecilia Chimbiri kuzaqala ngenyanga ezayo. Ababili laba betheswa icala lokwephula iziqondiso zokuvikela iCOVID-19. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa adinga umfanyana wakomadlambuzi ePlum Tree ochaye wabulala ugogo wentombi yakhe ngoba emalise ukuphuma layo. Soku iskati sembiko yenu.
Sanibonani ngiyabingelela ku studio 7 ngendebele okhulumayo ngithuma echolojo esigabeni sasethefuni ngithi ngibonye kubaba uthuma ubaba uthuma inkulumo yakhe ayikhulumayo iyazwakala mpela khomba khona ukuthi ibandla leZANU-PF alila alilantwense ngoba njengoba engumlandeli walo yena laye ukurongo eliwenza uyakubona angikaze ngimuzwe nje mhlambe ephikisa njengoba ugawule ubaba ugawule uyaphikisa ukuthi ikhala leyiwonga ame ngokuthi imnyama kodwa ibhezile sonke abantu sibhezile ukuthi imnyama so ngithi kuye babuthuma hhayi igalelo lakho siyalizwa mpela okubuhlungu nje ukuthi akusuwena ophetheyo lawe nje uyabukhulumela for ukuthi usemsebenzini kodwa iqiniso lisemehlweni akho sengathi-ke ungabamba kanjalo
Shema wa Mr. Motamatanda Ibukwala lopu
Kuluma ngeyindo to ungati uchate lumfazi it's a competition Let's compete Let's see who
Otanda ngabandu kunge la msindo Kano nina indo liyanza abandu wezano yimpi Nchami saka lampi Aga yesu yelu munda Disi ala yenza yesu yelu munda yudi kontrolu Yini li Denye hui pongo weno uhambe usu Zinyela abandu wana lani Hamba kutumba abandu Yopetili lizu The youth will revive the country. Izo livusi lizwe lina livadala liqede ilizwe laligugisa yonke into esiliyenza ngenkani izibhakela nje into yena
dala bonani bantu sizela abantu abethu abangamakaza so babela abantwana le goli bebesithiyela umuntu wakhona ehambe egoli engasaphenduki engasafoni sisale labantwana sizifundisela kathesi nxa sisebazamela ama-basetificate sebesesecondary manje form 1 asisatholi ama-chance zokuthi sibathole namabhesi kuthiwa thina sidinga unina kathi unina mayekhambe wadliwe egoli shiwa abantu abami ngingambona ngapho unina womntwana so bengile sikhalazo sokuthi abantu abami kasicela lisincede lisinike enye indlela ukuthi kumbe singabathathisa laphana endaweni okuthiwa ngunina laphana kube yispesi esisala singabhalwanga kodwa kubhalweni i-guardian parents eyabe ingumuntu ogcine lowo mntwana eyisihlobo ebe ngiyothathisa umntwana ngoba abantwana bayahlupheka sinagcina siwile thina esiyinto esithize labantwana siya kulokhu ekunjalo abantwana behlupheka besicela usizo lisisele khonale emahofisini amakhulu ubomnankagayo besiphendule sibe sincede bengasiphenduli lisincedise sibe ebantwaneni abancane abazalwe legoli ngiyabonga
Sayibonani Studio 7 lijani ngapho thina apha sibona kuyagodola sini singadaba nxa lonke libhila bonke ontungameli inkomo ujaha lwakohobe siyalibingelela lonke be-Studio 7 ngicela ukwazi lapho ukuthi thina ngapha ekhaya sihleze emakhaya ngapha asila kuzo okuninginingi kodwa nanko phela silabantwana esibagcinileyo abantwana laba abalabo nina onina bahamba basithiya baziya lapha bakhona nxa sithi sifunithatha ama-birth certificate siyalelwa siyenze njani
linjani balaleli be-Studio 7 libingelelwa nguNhlanhla Mahlangu elupane emalungu kuleli lizwe kutswana sekunzima kakhulu sitshona sivalelwe ezindlini lamapholisa bayasihlupha lebhoda livaliwe ngabe ibhoda kalivalwanga hatshi bantu ngabe sesibuyela kithi manje uhlupho ibhoda livaliwe khathesi akula kuthi sizabuyela njani emuva hayi nje sathwala nzima kuleli lizwe
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hhayi mina nje ngombono wami le ndaba yegugurawundi ukuze iphele ilungiseke mina ngicabanga ukuthi abantu bayebhalakho straight up kwabulala khona abantu abaningi abantu bayimba la amatambulwana amatambulwana engcwatshwa ukutsha loba abe sengcwatshwa ukutsha ngicabanga yinto eright kakhulu abantu labo khona bazabe bahlangene bebe baningi abantu bebizane bayehlala endaweni eyi-1 behlangene ngoba vula umhlaba wonke emandebeleni yonke indawo ngamathuna kufela abantu ababulala iZANU-PF ngangcono ukuthi umnakago wamayisa ababulala ehle ebabulalele khona lapho plus bengaceli bengasabi ukukwela abantu bathithi ukuthi into ebabulalayo ikusaba ngangcono baye babulalela khona lapho nxa ebabulala ngoba abantu bathithi nxa bengasayenza kanjalo kuba kukhulunywa ngemlomo besaba ukwenza labo abadala yibo kumele bezenzele beqoqale ngobunyeki babo
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkulumo phakathi kwabezombusazwe kwele Somalia phezu kokuthi ukhetho luza kwenziwa nini zivikwa zingaphumanga lalutho. Abatshayeli bezimota ezithwala impahla kwele South Sudan bavikwa sebekhalale umsebenzi ngoba besithi kabafikelekanga. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden wethule amanyathelo ayisithupha athi uzawathatha emizameni yokwenqabela ukudutshulwa kwabantu mahlayana kulandela ukubulawa kwabantu abazinkulungwane ezilitshumi lanye 11,000 eMelika phakathi kwenyanga ezintathu kuphela ezedluleyo. Amanyathelo la agoqela ukuqinisa ukuthengiswa kwensimbi ezitshiyeneyo ezokwakha imbhobho ebulenjini be-internet okugcina kusenza ukuthi nxa umuntu engaganga ngalowo mbhobho engabanjwa kalula ngoba uyabe ungabhaliswanga. UBiden ukhuthaze njalo idale lephalamende ukuthi lithathe amanyathelo kuqedwe ukudutshulwa kwabantu mahlayana osukuyinsakavukela. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe ohlala khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Kuyadabukisa kakhulu ukubona ama-statistics afana lalawo akhuluma ngokubana sekule more than 11,000 abantu asebefile so far kulo mnyaka bebulawa imibhobho. Siyazi ukuthi imibhobho lapha e-America ivele iyi-problem kusukela kudala. I think i-mentality yesi-cowboy eyayiphilwa ngabantu be-America ukuthi vele umbhobho kwakuyinto ukuthi vele lingaxabana, umuntu usephuma ukudonsa umbhobho usekudubula ma ekhona ekwanisa ukudubula. Into esiyibona isenzakala kakhulu and njalo kulama-gang amaningi la kuma-city amaningi. Silokubona endaweni esifana labo-Chicago, into vele evamileyo kakhulu ukuze kuthiwa kube lama-shooting ama-gangs esilwa edubulana. Uhulumende kuzomele athathe amanyathelo aqinileyo kakhulu against gun violence, loku-restricta ukuthi imbhobho le itholakale kalula, njalo futhi kumele bafake ama-sentences aqinileyo kakhulu ukugweba abantu ukwenzela ukuthi at least abantu besabe ukuthi baphombukusebenzisa imbhobho nje.
Singabona ama-Republicans lama-Democrats ehlangana yini edinga indlela zokuqeda udlakela lolu?
Kunzima indlela iyakhona inzima ngoba ama-Republicans amaningi athola i-campaign finance yawo eningi from i-NRA, i-National Rifle Association. I-NRA ivele yona i-protector i-business yayo yokwenza imibhobho vumelani lakho ukuthi kube le mithetho e-restrict abantu ukuthi babe le mibhobho. So sizobona ama-Republicans ngoba bethola i-support, i-financial support from i-NRA. Sizobona bensara lapha ku-Senate ukuthi bavumelane lalokhu okwenziwa ngu-Biden. Njengoba esho u-Biden ukuthi ama-executive order yes ayanceda but temporary ngoba kuyabe kungasiwo final mthetho. So kuyabe kumele ukuthi kubhalwe umthetho ozovimbela izinto ezenza ukuthi kube lama-shootings.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amabutho amazwe akuSadak agoqela weZimbabwe aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende walelo lizwe. Imoli yowesilisa obulawe ngamapolisa kobulawayo Nyakenye, umnumzana Paul Monakopa, isimangalele umphathintambo wendaba sasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe, isithi ifuna ukuhlawulwa imali engange 436,000 US dollars. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abafundi besikolo se-Sacred Heart eMathebeleland South abangu-55 belomkhuhlane lo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi, untungamile inkomo.